Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelela ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi esishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 ngokuthi Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozi ncede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act.
Kuba kulihlazo njalo kuyayangisa kudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahlile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Ele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla ngokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act, Code Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act, ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli lakudayela abaphathi intambo elekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lomthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe ezithezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu ngabamabandla aphikisayo kanye nenhlanganiso ezizela ilungelo loluntu besithi uzagcinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethethwe kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezani kuyena. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozi ncede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokele, ummeli wangeCentral eDale Parliament, yena othi lomthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba ye-Patriotic Bill izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sephalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa bedubeka besifa ngendlala kubuya amabhili angasoza kuthuthukisa isizwe. Kubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayike beze ubuhlungu belokhu betshela ukuthi nibangakhulumi lokho bakhulume lokho.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Svindi uthi lomthetho uphambana lokumunyethwe isisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe njalo ukukhulunywa iqiniso ngalokho ngoba phela akulalapha isiyabe siya khona. That's what we call it dictatorship esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga lezan PF enginobhala uhlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elithona lihlambazwa.
Ngombono wami mina ukusayina kwayo ukuthi be ngumthetho ukukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asilathando lelizwe lethu. Asila thando lokuba ngamaZimbabweans.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imbono ngamphathi ntambo ezemthetho omnumzana ziyambi ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate. Wathi lomthetho uqhakathekile kwezomvikela welizwe esithi ngawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihloko labangane. Kodwa uqondisa kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima. Ngizinye indlela abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasesuku zatshwala ukuthi kukhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalungu ayedayela ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubunayo ezombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela abamabandla aphikisayo. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi nje.
Amandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamagama umkhuba osubhahlile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalapho abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposta.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudiseyisa amaposta abanye. So kebe kuyindaba zona lezi ezizwa izeki ezimandeki ovama issues andake ume kuhambe kuye report wezinye. Nga umuntu wangkhona etholakele yenza ngale belisho ukuthi uba nino-defacify because umuntu mesunga even ufaka phezu kwephosta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki yabe isikhangele ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe, isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 and then awe my election related complaints sile 61 amane ngangikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lomkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqhakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga ezanu PF ikuzama uxe kumsindo, ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomaswingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-CCC, abe-Citizens Coalition for Change ukuthi bengabanjwayi njengenhlanzi bengabanjwa yihuka yezanu PF njengenhlanzi thina bethu abantu bapholile abantu abathanda ukuthula
ilunga lezanu PF ongumqondiswa enhlanganiso ezithi izimele yodwa Forever Associates Zimbabwe IFAS umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye
kutaza abasakhulayo laba abazethekelwa utshwala noma politician besenza into embi kangaka ukuthi hathi bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikankase sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye sikhuthaze ama MP awe opposition lawo abezani PF ukuthi hathi asingenzeni into le asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela umuntu okhipha iposta ukukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili abo elibusayo lalelo elibuswayo
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela nokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda wobulawayo esigabeni sephelandaba chabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalos Ziba amaposta akhe omkhankaso adatshulwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emashwingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa wezanu PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwadabengwa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerally enkundleni yemkhoba eGweru ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
umthethwandaba waphezulu owe-High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabekomishini ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba igqwetha lakhe umnumzana Alec Mtshadehama uthe akulasizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezek bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio uMtshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezek ngakho-ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali kwabezek ngesikhathi ayisiwo mlando wawo kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo igqwetha labezek umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule umahluli Samodeme wedale ele-Electoral Court uthena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo kodwa akabekanga ilanga iyingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio abanye basekela izek ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu ukuze ancintise kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezek hatshi elakhe abanye abanelise ukubhalisa ubana bancintise ukukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli. Ngababalisa umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU PF, umnumzana Nelson Chamisa oweCitizens Coalition for Change, Love Mo Maduku oweNational Constitutional Assembly, Douglas Monzora oweMDCT, Xavier Kasukuwere owayekubandla leZANU PF, owabanjwa ngamandla okuphuma kilo ngokugenqulwa kombuso kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. UKasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho-ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqwetha akhe abika ukubana asekweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba obelusemthethwandaba namhlanje, idale ele-High Court lilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele-MDCT, umnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe ngumnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhe bedonselana, uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli be-MDCT. Ele Melika linikeze uncedo lwemali engaba yizigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine olwedluleyo ngabohlangothi lukahulumende. Le mali iphiwe abe-WFP izolo ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe womhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umsekeli wesikhulumi se-WFP eZimbabwe, umnumzana Tatenda Macheka, utshele iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID, uNkosazana Irina Machoko, uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundla somholi we-USAID uNkosikazi Priscilla Samphel uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala esibhahile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu, abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe uNkosikazi Francesca Edelman uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 zithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID yenelise ukuncedisa eleZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili aweMelika. US$164 million. Kuthi-ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola eMelika aphezu kwamabhiliyoni amathathu, US$3.2 billion. lokhu kwenza elemelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athi anceda uZulu kwezempila kahle, ezenhlala kahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekele abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye debate mhlaka 23 ngenyanga ezayo kancabakazi. Kodwa omunye wabo owayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule idebate ngoba uphenyo oluveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqhathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi ezichubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethwandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlandu kucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo manengi kakhulu, manengi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakali. Kodwa ke kulamacala, icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakalo i-documents lezi, angiboni ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacala. Kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni, ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili khona lokhuyana ukuthi athenge upresident ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House lokhu kuthiwa yi-insurrection, ngoba yena njengo-president kwakufanele ukuthi apha ama-orders okuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khonokuyana babekwenza. Kodwa wabukela wayekela kufana lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetho.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho, ulethuba na lokunqoba?
Mina mbona ngathi hayi, ukuphumelela kwakhe kuza kuba nzima. Ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngu-president, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile i-term yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo ulo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica izaziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni, so kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la uzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngu-president njalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Uhlelo Woza Friday liviki silabacula umdumo kaMasikandi abakozimnyama ababili abacula bemunye, waphiwe lusobancane. Bona basanda kwethula idlalata labo elisha elelesihloko isithi ngilombuzo la. Nangu usobancane ixoxa lontongamile Nkomo we Studio 7.
Ngani no Aphiwe namadoda aqhamuka ePlumtree kozinyama uAphiwe futhi ungumshana wami mina ngifuna umncane osafunda ungiform 3 uyafunda laphana eVimila Secondary School khona phana kozinyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma ziyatholakala kuYouTube la kuma Facebook nje sikhona la ku ground ePlumtree uyalithola kukhona Thegwane Road ku Handsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku 147 lapha eBulawayo Center. Abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala WhatsApp inumber zithi 0026378511973. Unomfu ufuna uAphiwe lakho ungamcheka kuFacebook inumber zakhe zikhona uyathi Aphiwe nosobancane.
Abalandeli obatshiyela wapha mazwi
behlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi. Ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo Aphiwe sisazokhala isiginci mpela sisazokhala
ngengoma kwaphephezela indebe endodeni kungenamoya uthini soba yashingonawe
Ngiyethemba ukukholisile umculo wamajaha amabili akuzinyama uAphiwe losobancane. Ku-Live Talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho we-Patriotic Act. Ngawokho-ke isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPrasidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murira zvakanaka muri yeZimbabwe.